eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane lezindaba
America sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 kuzivandlela 20 thembisa ukuthi uhulumende wakhe uzolungisa lezo nhlobo.
Amaphepha okuthi the city sizalungisa ukuthi lathi nxa sibuyela sibuyele silento ezikwanileyo konke kwehlule isikhathi abasiqambayo ukuthi i-passport ungayithatha iphuma isikhathi esinganani kunzima ngoba ngeke ngihlale isikhathi sonke leso ngiyilindile and konke lokhu kutho ukuthi sizabhadala futhi izimali eziningi sesibuyela ngoba ukuthi uhambe ungela amaphepha akulula.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela iSouth Africa lakwamanye amazwe seziphindela emuva zekhala ngokuthi ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha beliduma.
Kuyethanda ukushumayeza abantu ukuthi nalominye inkonzo zikhona kodwa sikwazi ukuthi sishumayele ngomusic. Imeseji iyayeneliseka ukuthi ifike nasemntwini ongashontile, iyakhona ukuthi imphendule akwazi ukuthi akuye esontweni.
Ukuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elihlabela ingoma zokholo ele imvuselelo yamakholwa elisanda ukwethula idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje uzizwele ngezakhe indlebe inhlupho izibhekane labeZimbabwe ngenxa yokuba abantu abazencedisana laye ukuthanyela umuzi wokuwatsana eHarare beqale ukumemeza besithi bafuna inyama bekhalaza ngokuqonga kwendleko zezikolo lokunye. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa ubethanyela emzini wekuwatsana phansi kohlelo lwakhe alenza ngensuku zakuqala zenyanga lapho abantu abahle bawuhlaba umkhulu umkhosi bememeza becela ukuba abasize ngenduku ababhekane lazo. ELeZimbabwe libhekane lomumo womnotho odla amalangabi nanko phela ukudla kusathengeka ezitolo ngenxa yentengo ephezulu kuthi le mali ezifunakala ezibhedlela lasezikolo abaningi bengazenelisi. Ekhuluma kulumbuthano Mnangagwa ukhuthaze abakade bekhona ukuba bame ukudla inyama ethi odokotela bathi kayilungelanga impila kahle.
Nyama komuliro ke muliro ndoma ndikabona manje na doctor
lifuna inyama imibhida ke odokotela abafuna lidle imibhida ukuze lihlale lingabantu abaphilile. Inyama ayilunganga abantu, mina ngilalela odokotela yikho ngizidlela imibhida.
Engaqedi ukukhuluma uMnangagwa uzulu uhle wakhala njalo ngokuswelakala kwemali yokubhadala indleko zezikolo okulapho athembise ukuba izikolo zikahulumende azoze zikhweze imbadalo.
Ngibala emaphepheni uminista uthi kabakhwezanga indleko zezikolo, yikho engikutshelwayo bathi kabakhwezanga. Ngizathuma abantu bazwe iqiniso, izikolo zikahulumende azizange zikhweze. Ngizwile izikhalazo zenu esenyama lesezikolo, siza kuya ukukhangelisisa lokho.
Ingcwethi echubekayo zombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi okwenzakale namhlanje kuveza ukuba uzulu uthwele nzima kungakho usezimisele ukuthatha loba yiliphi ithuba ukumazisa umongameli.
Nxa uMnangagwa engumuntu ohlakaniphileyo eqalise ukubona ukuthi indlela zimbi phambili ezinuke amakhwapha elungisise ilizwe, ngoba kuzabe nzima ukubane kwanisa ukuqhubeka ebusa abantu abalambileyo, kuzayenza ukubana kube lokuhlukuluzeka lokugenqulwa mhlawumbe kombuso wakhe. Kuqakathekile ukubana belungisise indaba leyo ukubana i-economy i-stabilize.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Mabhena webandla leZimbabwe Communist Party. Yena othi njengebandla lokhu kujengisa ukuba ilizwe sekumele libe lenkulumo ezihambekayo ukulungisa indubo zikaZulu.
Lokho okwenzakale kumongameli Emerson Mnangagwa lapho abese ekuwatsana kutshengisa ukuthi abantu eZimbabwe balambile, abantu bayahlupheka kakhulu, akulamithi ezibhedlela, abantu bayehluleka ukuhambisa abantu ababo esikolo, kutshengisa ukuthi selokhu wangena embusweni usehlulekile ukuthi agcwalise lokho akuthembisa ekhethweni ukuthi yena bazokwakha umnotho weZimbabwe. Thina-ke njengeZimbabwe Communist Party sithi uMnumzane Mnangagwa njengomongameli kumele abize umhlangano lwesithi National Economic Dialogue, kukhulunywa kabanzi ukuthi kungakhiwa njani umnotho weZimbabwe.
Abasekeli bebandla leZANU-PF akade bekhona exukwini labantu akabheli bekulolu hlelo bathi ukhulumisana lababala ukuthi umkhokheli olala izikhalazo zabantu, kungakho uzalungisa izikhalazo lezi. UMnangagwa ucele uZulu ukuba agcine imizi ihlanzekile, wakhuthaza amakhansili ukuba afake amabhini okufakela izibi ukuze kungabi le ngcikeza ndawanya yonke, kuvimbe ukuqhamuka kwemikhuhlane emadolobheni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela eSouth Africa lakwamanye amazwe seziphindela emuva zikhala ngokuthi ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha beliduma. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi likhala ngokudula kwendleko zemali yokugada, ukutshisa kwelanga, ukusilela kwencwadi zokuhambisa ezamapassport kanye lomumo nje oselizweni kakhulu kwezomnotho. Omunye wabo unkosikazi Sihle Nxumalo osebenzela eGoli kwele South Africa.
Kunzima impela, sihlupheka siseGoli, sizehlupheka kithi. EGoli siyahlupheka, sihleli kanzima. Kumele sibe namapassport ukuthi senze amapermit. Nasi sehlulwa ngamapassport la. Iliphi lizwe lingasinika amapassport akwelinye ilizwe?
Osakhulayo osebenzela kwele South Africa uMnumzana Themba Nyathi uthi imali zokugada zidula kakhulu nxa ungela maphepha, ngoba kumele bebhadalele ukuchaphiswa bengela ama-passport lama-permit phezu kweyokugada.
Eish, into zalapha ekhaya ezinzima. Ma ungabheka i-transport from eGoli iyabiza phela ma kungu-December kunje. Ma uzofika la ekhaya izinto zikhuphukile, into nje yonke yayimanga nje kahle. Abantu nje abakutholi nje ukuthokoza ukudura kwezinto. Transport hayi, into nje esiyibona nje ithwalisa abantu nzima.
Unkosikazi Siphephile Ndlovu osebenzela eGoli laye uthi ukudula kwezinto kudlulisile kwele Zimbabwe ukwedlula iminyaka yonke.
Isimo selizweni lakithi besisibi kakhulu kule holiday, ngoba ayikho nje into okuthiwa iyathengeka ezitolo. Zonke izinto ama-prices akhona times 2, amanye times 3, okuchaza ukuthi isimo sibi kakhulu elizweni leZimbabwe. I-transport iyabiza kakhulu, ukudla abantu sebesidla nzima, baphila nzima kakhulu, ngoba le mali esetshenziswa elizweni lakithi ayisathengi lutho. Abantu sebephila ngemali zamanye amazwe. Ubi kakhulu kwelakithi.
Unkosikazi Nesisa Mathe osebenzela kwele Botswana ngomunye wabakhala ngokwehluleka ukuthola i-passport.
Umnyaka lo usiphelele kubi kakhulu, ngoba besilesifiso sokwenza into eziningi nxa sifika lapha ekhaya njengokuthi bekuyiholiday. Kodwa konke lokhu akusenzakalanga ngendlela ade sikukhangelele ngayo, kungezizathu eziningi ezishiyeneyo futhi. Amaphepha okuthi ade sithi sizalungisa ukuthi lathi nxa sibuyele silento ezikwanileyo konke kwehlule. Isikhathi abasiqambayo ukuthi i-passport ungayithatha iphume isikhathi esinganani kunzima, ngoba ngeke ndihlale isikhathi sonke leso ngiyilindele. And konke lokhu kutho ukuthi sizabhadala futhi izimali eziningi sesibuyela, ngoba ukuthi uhambe ungela amaphepha akulula. Intengo yangikhona iphezulu lanxa kula maphepha. Izinto ezitolo ziyadura, i-school fees abantwana zikhwelile. Ukuthi kuzahamba njani, kuzazala nkomo nasazi. Kodwa esikubonayo ukuthi iholiday ibingasiholiday, bekungamnandanga, bekulilanga nje ukuthi siyaphumula nothi ukuthi sithi siyacelebrate.
Ikhefu lekhisimusi selidlulile, kodwa abasebenzela kwele South Africa, eBotswana lamanye amazwe angomakhelwane bakhala ngokudula kwempahla eZimbabwe kanye lokusilela kwengwalo zamapassport. Bathi lokhu kuza kwenza ukuthi indleko zokuphindela emuva ziqanise kakhulu, ngoba sokuzamele bekhokhe lezenkohlakalo ukuze bachaphe umngcele kungelabunzima. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amafutha ezimota okuhambisa awe diesel le petrol elokho esilela elizweni njalo iCouncil yakobulawayo ithi ilokhu ingaqhubi ezinye inhlelo ezimqoka ezibalisa ukuchitha izibi lokunye ngenxa yalolu hlupho. Ngensukwana ezedluleyo amaphephandaba kahulumende abesithi amafutha asetholakala emagalajini amaningi ngenxa yenhlelo zabaphathi intambo bakhe. Kodwa umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi wakobulawayo uthi ukuswelakala kwendwendwe kwesikhatshana kubangelwa yikusilela kwemali.
Uma holiday uzananzelela ukuthi amaliters ngegaraji abathengisayo asafana lokhana kwakusenziwa. Ubona ukuthi for example nxa kade bethengisa i-2 days ama-16,000 liters, khathesi i-16,000 liters ngerate abasewathengisa ngawo ingaceda inyanga. Akusho ukuthi asemaningi, ushota imali yokuthenga amafutha, abantu kabasela mali. Uphinde unanzelele ukuthi abantu abavele eSouth Africa abaningi ngenxa yokuthi besebekwazi ukuthi iphetrol iyahlupha babuye bethwele ifuel yabo ngezivuku. Kwathi labo futhi labo abathengisa emkhambo omnyama bayawodi ifuel eningi bekhangele ukuthi engxenye abantu bazahlutshwa yifuel. Babancede kodwa akusabanga njalo, imali ibashotile abantu bezibaba.
Kodwa indwendwe lokhu ezikhona yini?
Indwendwe zike zaba khona towards i-first i-2 weeks before i-holiday. Kodwa hayi nge-holiday ukuzingenela nje ufice kungela muntu. Kwesinye isikhathi udlula igaraji kanti kala fuel ungangena uzobe ethi hayi fuel ikhona. Okukhomba ukuthi hayi i-fuel ibikhona sibili koshota imali njengoba ngisisho.
Inani labalimala emgwaqweni kungozi lehlile. Sinye isiphathamandla sikahulumende sithi mhlawumbe ukuthi imigwaqo isilungisiwe.
The whole country. Ngiyakwazi ukuthi ayisikuthi imigwaqo ilungiswe kuhle. Okube khona ukuthi abantu bebebalutshwana ade behamba ngezimoto emgwaqweni. Ngabona bebe-recorda inamba yemoto ade zidlula petroke. Lapho abazabona khona ukuthi hayi imoto bezintutshwane, so lazo ingozi zinjani. Zilutshwane. And uzaphinde unanzelele ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi kakula mali, abadriver benatha amanzi la utshwala. Futhi imali yabo yokuthi benathe ilintutshwane, so yikho okwenza ukuthi ingozi zibe ngaphansi. Ngoba kwesinye isikhathi nxa unatha udriver unathile njalo uhamba ngesikhubo esikhulu uyabangela ingozi. So kulikhisimusi edlulileyo ekuqaliseni kweminyaka, hayi kakuzange kube khona. Konke lokhu kubangelwa yokuthi imali kasiselayo eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi sixoxelaye ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela uhlupho lwendlala embi ekhanya izahlasela ilizwe leZimbabwe lonyaka. Lona yona ibivele kukhona ngomnyaka odluleyo ngenxa yokungana nikuhle kwezulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika ulaye ibutho lakhe ukuthi lihlasele ngesikhathi esilindweni sendizamchina iseBaghdad International Airport kwele Iraq namhlanje emadabukabusa kwabulawa umkhokheli wabeviyo lebutho lakwele Iran eleKets Force, uGeneral Qasem Soleimani. UGeneral Soleimani ubikwa ubehlela ukuhlasela izigodlo zabameli beMelika kwamanye amazwe eqalisela kwele Iraq. Umkhokheli wezenkolo yabantu bele Iran, u-Ayatollah Al-Khamenei, uxwayise ukuba ilizwe lakhe lizophendisela ukubulawa komkhokheli webutho leQuaid Force. Intatheli izindaba ezemifanekiso yakwele South Africa uShiraz Mohammed owathunjwa ngomnyaka ka-2017 kwele Syria usenelisile ukuphindela ekhaya ngemva kokugcinwa eyisithunjwa okweminyaka emithathu edluleyo. Abomdeni wakhe bamemukele ngenjabulo enkulu. Sokusesatshelwa ukuthi ukunganiki kuhle kwezulu elizweni kuzaletha indlala engakaze ibonakale okweminyaka eminingi edluleyo. Sokuleminyaka phose emibili elandelanayo izulu linganiki kuhle. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngokudla eWorld Food Program ithi kulabantu abedlula izigidi ezine abafuna uncedo lokudla ngesiphangiphangi. Izinduna zesigaba seMathebeleland zithi indlala ekhona ezigabeni zabo lonyaka imbi kakhulu. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso ephathisa abahlala emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Eqinisweni umumo omubi esikhangelele ukuthi kuzaba zindlala ngenxa yokuswelakala kwezulu lokutshisa okukhulu. Sikhangelele ukuthi izulu iqalise ukuna ngo-Okthoba, kuthi nasokufika lesi sikhathi abantu sebeqalise ukudobhadobha emasimini besila lapha lalaphana, kunye lenkomo seziqalile ukusila ngoba zisile okumangalisayo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Amadamu kawasela manzi, komile qha indawo yonke nje, indlala ibhakile.
Isikhathi lesi kweminye iminyaka kuyaba kunjani okokuthi abantu basebedobha yini okunye okufana lamathanga lokunye okunjalo?
Ye, ngalesi sikhathi vele indlala iyabe ingasabalwa emakhaya ngoba abantu basebedobha amakhomane, sebeqalisa ukuchisa umumbu, sebedobha indumba emakhaya emasimini lapha, izitshebo bezuzulude, impida yendumba, konke nje okuthi yeneyo. Kodwa kathesi komile qha, kwezinye indawo abaphumanga ngitsho lokuphuma ukuthi befake umfolo, lalapho abaphuma khona sokuthile qhu, so akusela themba, akuselani. January akwandanga ukuthi nxa izulu line ngendlela efaneleyo abantu bebelamba, so kunzima kakhulu. Sikhangelele omumo, sikhangele futhi lokuthi abantu kabenelisi ukuthi bayethenga leyo mpuphu efunakalayo. Nxa i-10 kg ezitolo ithengwa ngentengo efika $100, kunzima ukuthi abantu bakwenelise khonokho. Umumbu e-DNB kabenelisi ukuthi bonke bawuthole ngendlela efaneleyo. Lalaba abadala bathi abaholiswayo nxa eyaphiwa i-50 kg ngenyanga, mhlawumbe umuntu elemuli efika abantu abangu-8 konke kakweneli lokho.
Manje baphila njani abantu?
Kunzima ukuthi utsho ukuthi abantu baphila njani ngoba eqinisweni abantu babulawa zindlala. Baphila khonokho ukuthi nje umuntu kahle aphele kanye. Esingakutsho ukuthi abenelisi ama-decent meals. Abantu bangahlala amalanga amathathu bengazi ukuthi badleni. Kunzima. Kuze kuthi labo-ke abalabantwana abangaphandle kwamazwe, kubo Botswana, South Africa, laphetheya, yiwo mhlawumbe abaphosa basinde ngoba bayenelisa ukuthi abantu babo bebaphathisele.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso ephathisa abahlala emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust, wekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kulamanye amabandla anjengelezapho athi sesifikile isikhathi sokuthi ibandla leZANU-PF lisuse embusweni ngazo zonke indlela ngoba ukhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa esehluleka ukubusa. Kodwa abeZANU-PF bona bathi ngeke ibandla leli lisuswe ngenkani embusweni. Ake sizwe umnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezapho eMathebeleland, umnumzana Joseph Chuma weZANU-PF, labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa ngokumele kwenziwe lonyaka ukuze kulungiswe ezombusazwe elizweni. UNdlovu sungula lolu daba.
Bayihlukumeza abantu. Abantu okumele babone ukuthi even loba bekhethiwe kodwa behluleke ukwenza umsebenzi lwabawukhethelweyo. kumele abantu babathi hayi madoda selehlulile ikubona sibe sisukumile dube last month sayangena ezibhedlela kokhanda ngumzekeliso ukuthi umuntu engasukuma ayemele into yakhe lo osehofisini umele ayethuze ngoba usehofisi umuntu asebenze afeze izifiso zomuntu ophandle kulokuthi abesakele umuntu ophandle umthetho
kwini wena ngokubona kwakho sibili ongani kungaguquka kulungiswa ilizwe lezimbabwe siyabona lokuthi ibutho phela yilo elizibambileyo kulungiswa njani khonokho
yiko futhi lephana ngimshilo ukuthi kwavele wabona ekuqaleni babona ngani ngokuthatha umbuso bathatha umbuso ukuthi bazibusele bazinondise bona bona labo athi bekhokhela ibutho labo umbuso kanti ibutho ngelabantu kumele livikele abantu lisebenzele abantu kulokuthi abantu basebenzele ukuthi balesaba so kumele abantu basukume singu-15 million bona bangu-100,000 angazi bangaki ngeke wasidule basibulale sona
wothi sizwe-ke ukuthi ubaba ujoseph juma webandla lezanu-p f uthini ngodaba lolu
umalumami usuke walahleka mbijana lapho ungena igama ukuvukela uhulumende ayisiyo indlela ekuba ngolula ubuhlungu lobesiphakathi kwabo ayisiyo solution ngasufaka ngesingisi into ekhona isemgcekeni akula hulumende whether wezaphu kumbe wezanu-p f we-mdc ungafuna ungena embusweni ubhidlize lowo mbuso ugcine usuzikhipha embusweni ngokuba unpopular akula kodwa into ekhona yilona into ziyenzakala umuntu esembusweni kube lokugwenxana lokuzigwenxa wena wega futhi kuyakolo esikukhangela ukuthina sikho abana siyagwenxwa ngabanye kodwa lathi siphinde sizigwenxe xa sezidlala amagame e-corruption nani sabe sizigwenxa kwapha lo ungafuna ukulalela abanye ekuzigwenxa kodwa akula muntu ongena embusweni efuna ukubana azikhuphe embusweni walo angene kiwo
ye kodwa golide nxa sikhangela golide abantu lapha bathi kuvele akusalungiseki lokho
abantu sokumele sihlale phansi sizibuze ukuthi mina kuyini engikwenzayo okwenza ukuthina kube le mpumela enhle kuyela kithi ezimbabwe it's no longer about amaphathi amaphathi yinto yokuza asizalanga nako into lokwana kwabuya yiko sokusicabanisile
yesithatha ubaba uThomson Ndlovu
esingakwenza njengabantu bezimbabwe ukuthi sesibonile laba abasibisayo kumbe ukuthi amaphathi la asibisayo okwamanje ukuthi basela maplani ukuthi angayenzela njani abantu into abayikhangeleleyo so ikakhulu lapha ngikhuluma ngephathi njenge-m d c sikhona for the past 20 years si-opposition party but so far on the ground angayibiliza ama-elections akule sisengisele khona ukuthi kuyini engasenzela khona but okuyikho kukhona ukuthi bahamba bethembisa abantu izinto ezingabancediyo thembeka futhi lakho i-zanup f i-zanup f siyakwazi ukuthi sibise for almost 39 years akula lutho instedi ilokho lisenakala kusiya phambili
labo ngabanye abaxoxelo Cape Stove kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulele bulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi leVio eNdebele. Iqembu lenguqo eleHighlanders libikwa seliqhatshe umqeqeqeshi oyisizalwanisa kwele Britain uMike Harrison njengomqeqeqeshi walo omutsha. Intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ngugcwele.
Iqembu leHighlanders lidinga umqeqeqeshi ngemva kokuba ube umqeqeqeshi walo uHenry Caspira de Jong oyisizalwanisa elizwe leNetherlands ethena usedlulela phambili ngemva kokusebenzela leli qembu okwenyanga ezine. Umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uKenneth Mhlophe utshele abephephandaba leThe Chronicle ukuthi usebexoxisane loHarrison njalo sebenzi. Sixoxisane labalandeli beqembu leHighlanders ukuze sizwe imibono yabo phezu komqeqeqeshi omutsha njalo iningi labo likhanya livumelana lesinqumo esokuba kuqhatshwe umqeqeqeshi ovela phandle. UThabani Sibanda uthi liyabe lenze kuhle iqembu leHighlanders nxa lingadinga umqeqeqeshi ovela phesheya kolwandle ngoba babona belolwazi olungcono kunabaqeqeshi bakuleli.
Ama-coaches ase-Europe bayazi umsebenzi wabo, bayakwazi ukuthi i-sportless esebhorese sile-science involved. Khonokho kubanikeza i-age over ama-local coaches aseZimbabwe.
UStanley Mpofu uthi iqembu lebhozo lilakho ukuqhubekela phambili lidlala kuhle loba sekubuye umqeqeshi womutsha ngoba lilokhu lilabadlali abaningi abakade belidlalela nyakenye.
I-Highland ngayali idlala kuhle ngoba kuyabe kulama-player wona la kade evele khona, bona labo bazaqhubeka bedlala bewina bethaya amanye ama-team ngoba kuyabe ungatshintshanga ama-player, into yabe itshintshile kuyabe kungu-coach and futhi kuyabe kubuye u-coach wakwelinye ilizwe.
Iningi labadlali beqembu le-Highlanders balokhu belezivumelwano zomsebenzi leqembu leli, njalo kabadluli abahlanu abadlali abalezivumelwano zomsebenzi esezifike emaphethelweni. UNoma Mguni uthi yena inkinga ngabaqeqetshi abasuka phetsheya kolwandle yokuba bahola imali eningi kakhulu, njalo abayiphiwa ingamadola asemelika.
Sikhangela isituation eku-Highlanders, iclub yona isiselile esikolodi eziningi, and masizothatha futhi omunye coach from outside ingachia iclub ilezinye izikolodo ezingenziyo. So I think ukuthatha like local edisaba ngakhona ukubhadalwa nge-local currency kuyabe kungcono kakhulu.
Umqeqetshi otshiye umsebenzi uHendrikus Pieter de Jong uqhatshwe liqembu le-Highlanders ngemva kokuba uMatinda Ndlovu etshiye umsebenzi wabuyela kwele Botswana, watshiya iqembu liqeqetshwa nguMandla Mpofu. Umqeqetshi ovela phetsheya kolwandle, njengoba eminyakeni edlileyo like laqhatsha abaqeqetshi ababalisa u-Eddie May kanye lo-Bobby Clark, bona abathuthukise kakhulu indlela leli qembu ebelidlala ngayo. UHarrison uke wasebenza njalo emazweni abalisa ele South Africa kanye lele Botswana. Ni Media Studio 7 ngobulawayo ngu Joseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kulifikisi leqembu elihlabela ingoma zokholo ole imvuselelo yamakholo elisanda kwethula idlala delitsha elesihloko esithi esandleni somusa. Untungameli inkomo Studio 7 Siphalo Ludaba.
Leli lidlalate laleli qembu lechumi lantathu, njalo lile ngoma ezilichumi lane. Iqembu leimvuselelo yamakholwa lihlabela likwele South Africa lanxa nje lidabuka eZimbabwe. Nango umkhokheli walo uMayibongwe Chuma echasisa ukuthi kungani bakhetha umculo wegospel.
Kuyithanda ukushumayeza abantu ukuthi nalomingi inkonzo zikhona, kodwa sikwazi ukuthi sishumayele ngomusic. Imessage iyayeneliseka ukuthi ifike nasemuntwini ongasontile, iyakhona ukuthi imphendule akwazi ukuthi akuye esontweni. Lana engumuntu ongathandi isonto, umlayezo uyafika ngokuhlabelela. Mina njengakuchazayo ukuthi umculo wokholo nanoma iwuphi umusic kumbe iphi inkonzo nje, just uma kungezokholo nje ziyangivuselela, nami ikho ngathanda ukuthi ngivuselele abanye.
Ingoma ezikuleli dlalate zigoqela ethi ngingumhambi, wosana esandleni somusa, kanye lale ethi khuluma moya.
uJesu
boke lelo ke liqembu elihlabela ingoma zekholo elimvuselelo yamakhola elisanda ukwethula idlalade elitsha olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.